Intatelezindaba nxa sikhangele nje ngelihlo lengqondo umuntu osebenzayo osebenzela into okuthiwa yi-media house, i-media house e-registered eZimbabwe. So nxa yena esenza umsebenzi ngendlela awenze ngayo sithi right kulokuthi ukuphambanisile esingakuvumiyo futhi. Kebe kukobani ukuthi hhayi i-target siyi-individual not i-media house. That's the first thing. Secondly, how would I start it in the way of that? The constitution is near tractor who the media house in Amalungelo in terms of Section 61. Who would ingathi sesibuyela emuva intombo singe-constitutional democracy.
Ingqobe isikuwe Mnumzana Dube, ungathini ngokwenzakalayo?
Kukhona okungafanele kuphendule ngokuleso sihlalo, kodwa okumele ngiqakathekele ukuthi amalungelo akhe onke njengonezindaba kumele alandelele, akumelanga ukuthi ahlukunyezwe, akumelanga ukuthi ethethe amacala angaphandle kwalokho umthetho ovumela ukuthi akwenze. Ngakho i-interview yakhe nobaba uGeza ingaba ilazo impahla ezingatholeka ezingafuni ukuthi sizihlele siperekethele ukuthi onezindaba kumele babele nokukhululeka okugcweleyo ngoba yikho bantu abalulekikayo. Kodwa ngaphezu kwalokho nakonezindaba banezofo kunokuthi babekwazi ukuthi basebenza kuphakathi komthetho kungagudlisi lapho okungatheki kikumise khona ukungaqaleki.
Nanso indaba Mnumzana Sithole.
Ngiyamuzwa ukuba uDube kodwa kunento one angafuna ukuthi kudubotshwa ikhampani kuba ne-chartship ebopha ikhampani ithumele i-representative ukuthi iye kwenza khonokho wanesay i-interview yana ngezinto ezenzakala kuZANU-PF isitolisi lena ngathi sikala ukuthi abenzwe an-individual this particular individual yiliphi aloku nantili yasibuseni ukuthi ivele umuntu ekhonik yangabhala istori under ikhonik kubotshwa yena. That is not true. It can never be that way. Uba abantu ongenxa ukuthi ukhulume nogeza into ayikhulumayo abantu abafuna ukuyizwa ngeliso kumelahotho. I-overhandedness yesethi this time around isisethule. Nxa kuwukuthi ijournalist labo uphambanisile indlela abayenze ngayo bazamkhosi. But i-accused it can never be necessary.
Nanso indaba Mnumzana Dube, kungabe kuphathelane lezombusazwe yini lokhu ngokubona kwakho?
Uba umhlanga kakuthina lokhu okukhulunywe ngubaba uGeza. Ngibotshelwa ukuthi wayenza leyo interview waba lesikhathi sokuthi ayibone waba lesikhathi sokuyithuza wabona ukuthi ezinye zezinto mhlawumbe ezikhulunyiweyo zingaba zingekho emthethweni. Angitshongo ukuthi azikho emthethweni ngoba umthetho kawukanqumi futhi akekho umuntu kasesi phakathi kwethu legqoda onganqumi ukuthi lezo zinto azikho emthethweni ukwenzela ukuthi kungabi yiyo mhlawumbe wazalisile ukuthi noma ungawi angahamba estudio uyafika akhulume noma
Mnumzana Sithole, ungathini ngamazwi kaMnumzana Dube?
Asithi ukuthi ubaba uMhlanga usetholakale enecala, sikhuluma ngendlela ukuthi ebotshiwe, ebotshelwa ecala. Okwenza ukuthi kuthagethwe an individual yistate ikuthi kuthiwe amanye ama-journalist lawa alandelayo lawa angayenzi umsebenzi wayo ngendlela okumele ayenze ngayo nokuthi thina lathi thina abalaleli i-access to that information is a constitutional right. So khathesi ngendlela okho kuzenzakala ngayo ngendlela okwenzakala ngayo ukuthi muphi u-journalist eZimbabwe ongahamba ayi-interview ugeza kumbe omnye umuntu okhuluma njengogeza
akumelanga siyikhulume ngahlangothi lunye mhlawumbe bahambanisile ngokuqala ngayo mhlawumbe kumele baqale ngeyi-station sakhe baline ngayo njalo kuyikuthi yimpazamiso mhlawumbe isabuyahlangane mhlawumbe noba ugeza laye isazeukuya ngendlela efanayo loba uMhlanga engatshayelwanga ebiziwe wazuyela negqweta wangavalela igqweta kube sekubeka izinsolo ngokwekonstitution yaleyo siyitshoda ngoba kumele sivikele ukuthi nami ngingafuna khona phakathi ngiyakwanisa ukuthi ngithe ngiphindela kumbe I'm going to go to the hospital.